So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesi nemhlaka 9 kumpalakazi 2021. Igama ngontungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezinhlanu 4996 belomkhuhlane lo. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uqhuba umhlangano wokukhulumisana lenkokheli yamazwe omhlaba ngombuso okhululekileyo idemokrasi, kodwa umongameli Mnangagwa kasoze aphatheke ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Ivaliwe eminye imidlalo yenguqu ngenxa yokuhlaselwa kwabadlali iCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezinhlanu 4996 belomkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebebulewe yilolu bhubhane laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula isikhombisa 4720. Abaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kuzinkulungwane ezedlula ezilitshumi lasithupha 16813. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi 11,271. Abahlatshwe esibili baphezu kwenkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,183. Abakhokheli bamazwe edlula ikhulu labenhlanganiso ezizimeleyo bazaphatheka emhlanganweni oqoqwe ngumongameli weMelika uMnumzana Joe Biden namuhla, wona ojonge ukukhuthaza umbuso okhululekileyo idemokrasi emhlabeni jikelele. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze abe khona ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Umhlangano lo obizwa ngokuthi Summit for Democracy usungulwa namuhla uphele kusasa. Uzaqhutshelwa enkundleni zikamabonakude omunye lomunye eselizweni lakhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Amazwe akhelane leZimbabwe anxusiweyo agoqela iBotswana, Malawi, DRC, Zambia, South Africa, Namibia, Angola, eleKenya, lamanye amazwe omhlaba agoqela eleBhilithane, Australia, New Zealand, Israel, lamanye achiyeneyo. Abasola umbuso weZANU-PF bathi uMnangagwa kanxuswanga ngoba uhulumende wakhe esephula amalungelo, kanti bathi eZimbabwe akula mbuso okhululekileyo ohlonipha intando kaZulu. Lanxa kunjalo akhona amazwe etheswa umlando wokubusa ngodlame afana lePakistan leDRC anxusiweyo. Kepha isikhulumeli sesigodlo sikaBiden iWhite House unkosazana Jane Psaki utshele umsakazo weVoice of America ukuthi ukunxuswa kulumhlangano akutsho ukuthi uhulumende weMelika uvumelana lombuso walelo lizwe. sixoxele lunga lebandla le MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu othi akumangalisi ukuthiwa phandle kukaMnangagwa ngoba engumbusi omubi.
Nxa abakhonzi belomhlangano kumbe besiyakhonza behlanganela lapho abahlanganela khona angeke kumbe ngithi akwenzakali ukuthi bahlangane ke labathakathi abangakhonziyo bahlangana bebodwa bengabakhonzi yikho sikubona kusenzakala ke uBiden ke umongameli weMelika ke uzahlangana lamanye labakhokheli bamanye amazwe ababonakala belandela behlonipha idemokhrasi lelungelo loluntu yikho kakumangalisi ke nxa owethu walapha eZimbabwe engamenywanga ngoba kusazakala ke ukuthi ngomunye ke wabakhokheli abakhona emhlabeni jikelele ke abangahloniphi ilungelo lezizalwane zamazwe abo eZimbabwe akulalungelo loluntu eZimbabwe akulantando kaZulu akulambuso wentando kaZulu siyakwazi ukuthi sisuka ke kukhetho lwabakhona ngo-2018 olwaba disputed ke uMnangagwa ke ubusa ke ngaphandle ke kwentando kaZulu siyabona ke sebusa ubusa ngocuku engena nje ama results aka announce wasiboneke ngomhla ka 1 August ngo-2018 abantu bebulawa bedutshulwa ngamasocha kwenziwa i-commission kaMoklante kodwa ke ayika implementwa ke leyo ke commission okwaphuma commission leyo ke singathi akuka implementwa uzofika lamhlanje siyabona ke abamabandla aphikisayo kakhulu Nelson Chamisa ke uyavalelwa ke kublokwe imigwaqo ukuthi angabonike izizalwane zeZimbabwe ngenza imhlangano elizweni lapha suke khona ke basala bechaya abantu emaswingo ubulewe kogudu ke omunye ke owayeqoqa ke imhlangano ukuthi abantu bazobona ke umongameli uChamisa sibone eMashonaland West omunye uchisela umuzi sokuqalisa ukuthi kwakhiwe lowo muzi kutsha so akula ke mbuso wentando kaZulu kumbe umbuso wabantu abanenge eZimbabwe abantu abalamalungelo agcweleyo yikho akumangalisi ke nxa uMnangagwa ejwe phandle ngoba ke nxa kuhlanganelwa ke amakholwa kuhlanganela ke abakhonzi ke angeke kuhlanganwe njalo labathakathi khona lapho kuba abakhonzi kuphela.
Kodwa abezanu PF bathi ukunganxuswa kweZimbabwe lokhu akubahluphi kabalandaba lakho.
Iye bangatsho njalo ukuthi abalandaba ke ngokungamenywa ke kulowo mhlangano wabezanu PF kunjalo ke nxa abantu bemenywe emtchadweni wena ongamenywanga ke lawe uyaziqinisa ukuthi aka ngilandaba lakho vele ke mina lokho kakungihluphi kodwa ngaphakathi kuyabe kuzisa ubuhlungu ukuthi kanti ngakhethwa ke mina ngasala phandle njani ngilomkhaza yini ukhethwa abanye abantu ke bebizelwa yomhlangano uqakatheke kangaka kubeke bengumtchado ukuthi nampo babizela umtchado abantu sebesiyakholisa ke ukudla lokubona umtchado ukuthi uhamba njani bekhunga ke kusiba mnandi kugidwa kunatha kusenziwa yonke into wena ukukhethwe ke uthwe ulomkhaza ke kuba into ebabuhlungu kuwe kodwa ke akumangalisi ke lawe ke kumele unamathele etshanini phela nxa usuthathwa yomfula uzame ukubambelela uthi hayi kakulandaba asilandaba thina kasincengi eZimbabwe vele kulelungelo loluntu ilungelo loluntu kalikho eZimbabwe amalanga amalutshana adlulileyo umbangameli uMnangagwa usayineke ukuthi kube ngumthetho ukuthi ke abantu babotshwe ke ngokuposta lokho abafuna ukuposta ku-social media sokusesatshwa ke kathesi ukuthi umuntu ke aposte ulutho oluthile ke echothoza uhulumende kumbe echothoza yena uMnangagwa ke sokulicala elikhulu lona lelo kuyatshengisela ke ukuthi eZimbabwe akula mbuso wentando kaZulu nje i-detectorship esibona senzakala njengoba nitshelwa ngaphambilini ke ukuthi ke umongameli ke we-MDC Alliance uChamisa akavunyelwa kwenza imhlangano abantu basala bebulawa lapha suke khona basala bechiselwa imizi kuyinto obuhlungu kakhulu umbuso wantando wezulu eZimbabwe hayi kawukho sibili ikho ke anxa bemtshe phandle ke uMnangagwa ke labangani bakhe hayi into eqonde kakhulu ke balanxa nje bona bezaziqinisa bathi kabalandaba kodwa kuyabachaya kuyabalimaza nanku phela bafuna ukubuyela ku-Commonwealth kodwa ke asoze babuyele phela izenzo zabo zizimbi kangaka beqhubeka bephambanisa abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga lebandla le-MDC Alliance. sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule othi akuba mangalisi ukunganxuswa kweZimbabwe.
Umhlangano wabacindezeli abahambelanayo ngombono wabo okucindezela amanye amazwe akumangalisi lokho. Ngoba uzananzelela ukuthi amazwe nalawo njabo America yiyo asethulela izidera, yiyo amazwe njalo oBiden bona bayiba bakrafta yona izidera leyi, bayingxenye yombuso osincindezela lapha kwilethu lizwe leZimbabwe. Basebenza le opposition, bayatshelwa yi-opposition okokwenza, nokuthi banxuse bani bayatshelwa yi-opposition eyiyo iyabe icela ama-sanctions sonke isikhathi ukuthi hayi kade sibanikele ama-sanctions, kade sibecele lokhu bacele lokhu, yikokwenziwa ngoBiden. OBiden kwaba ungakhangela kade usibuyile isikhonzi sane se-United Nations safika sathola lokho esikutholayo ukuthi hayi abantu beZimbabwe ama-sanctions la ahluphekisa nje umuntu kodwa, njalo umumo weZimbabwe kayisiyo khonoko abayikho abakukhulumayo, akutholileyo lapha kutshiyene lakhonoko okukhulunywayo, kodwa bakufuna ukukulalela lokho. Bafuna ukuthi beqeda khonapho ungakhangela i-opposition yahle yayala yathi izaphikisana lakhonoko lani ngenxa yokuthi umamalwana kazange avumelane labo, wakhanye balahla ekhuluma iqiniso ukuthi abantu bayahlupheka ngendaba yama-sanctions. Abantu makhaza yibo abahluphekayo labo ukuthi abathagetwe ngama-sanctions vele akubathinti ngisho. Ngawo-ke ngokunjalo yiko lapho obona khona ukuthi laba abantu nxa besenza izinto zabo akumangalisi ukuthi iZimbabwe bayishiye phandle, vele bemele bayishiye phandle, kodwa kuyamangalisa ukuthi nxa besibona bangamazwe akulo umbuso okhululekileyo. Khathi indaba bengayinxusa iZimbabwe phela bayayifundisa wona lowo mbuso okhululekileyo emhlanganweni yawena le yayitsho bayitshoyo. Kodwa ngokuncindezelo labo abalalo abantu laba vele basoze betshintshe indlela yabo, iZimbabwe vele bayalwa laba bantu. Hayi kodwa akusethusi njalo akusimangalisi, into abayenza babe sesimeni esinje ukuthi bayalwa leZimbabwe ngendaba yomhlabathi, bayancedisana nama-British ayi vele esincindezele. Udubo labo lukhona yikuthi bazonda ngendaba yokuthathwa komhlabathi.
Labo abathi kulambuso okhululekileyo eZimbabwe bakhala ngokuthi ukhetho luyatshontshwa, abamabandla aphikisayo kabavunyelwa ukwenza imihlangano, abantu abachothoza uMnangagwa bayabotshwa njalo nje, kanti la malungelo oluntu kahlonitshwa ayephulwa ngendlela ezehlukeneyo. Uthini ngalokho?
Leyo nkomo ingoma yasuku zonke leyo, ingoma ehlatshelwa yi-opposition lezikhonzi zabo ezikhona ngapho ngaphandle emazweni alawo America labo Britain ukuthi eZimbabwe abantu ukhetho luyatshontshwa, abantu bayahlukuluzwa, bala ilungelo loluntu kalinanzwa. Konke khonoko kuyizinto nje ezikhulunywa yibo bona abantu abazondileyo, abasizondayo, abazonda nje becasha ngomunwe. Kodwa khona abakho kakhulu abakulwisayo ababuhlungu ngakho ikuthathwa komhlabathi. Aluwa namhla singavuka nje sicabange ngenye indlela ukuthi umhlabathi kawubuyiselwe emakhiweni, la ma-sanctions avuke ngekho, konke lokusola khonako kuyavuka kungekho. Ungakhangela ukuthi amakhiwa umhlabathi sawuphethe nxa into ezinye zazisonakala njani emuva le, babengalandaba olungelo loluntu lwalangakhulu babengakhulumi ngalo emuva le. Baqalise ukukhuluma kwaba lo monakalo omkhulu owumele ukubatshazwe ngumhlaba wonke ngelungelo olukhulu ikakhulu lama-British, kodwa azijwelela zwi. Kodwa namhlanje sebekhuluma kungawonakalanga lutho. Ulungelo loluntu khonapha eZimbabwe kuyayangisa lokuthi abantu bakhulume ngokuthi ilungelo loluntu kalinanzwa, ukuthi abantu ukhetho luyatshontshwa, lutshontshwa embusweni kaMnangagwa lowo khona kathesi. Umbuso lo ulokuthula, ulokukhululeka kwabantu, yikho abantu bakhuluma intando yabo, abanye bazenzela intando yabo, even abakhankasayo bakhankasa intando yabo. Akula muntu ovalelweyo lapho ukuthi akhankase ngendlela akhankasa ngayo xa kusiza ikakhulu amabandla aphikisayo. Akula muntu ovalelwayo lokho, ngamanga lawa soqiniso leli abalikhulumayo. So ngawo-ke hayi into yalaba abantu yingoma yasuku zonke, abantu sebeze bediniwe ngayo ingoma yabo le.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Amapolisa athi abophe abasolwa ababili ababalisa isotsha kanye lomunye owaxotshwa esipholiseni phezu kokukhuthuzwa kwenye imuli eHarare ngomvulo. Igama lesotsha nguVirima Inyantoro, njalo owayelipholisa lo nguFrancis Takura. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi ababili laba bayingxenye yezigebengu ezinhlanu ezingenele imuli yowake wabalipolisa oseligqwetha umnumzana Joseph Nemaisa behlomile besithi bafuna imali. UNemaisa yena owayengekho endlini ngaleso sikhathi waphanga watheleka esetshayelwe ucingo indodana yakhe, wabuya walwisana lesigangi lezi ngompopo wabulala ezintathu ezivalisa uBrian Koga Tendere, uCharles Chirara loTariro Gora. UNemaisa unconywe ngabanengi besithe uvikele umdeni wakhe. Ababili babafilaba babikwa labo babe ngamasotsha. Ababili ababotshwe izolo babaleka ngesikhathi uNemaisa edubula abanye babo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ubugebenga obukhona elizweni bubonisa udubo olukhona elizweni ukuthi kakhulu amasotsha, amapolisa, ama-CIO, imbhobho kahulumende yesisetshenziswa kakhulu ekugangeni, kuyakubonisa ukubana i-security yelizwe isisesimweni esinjani. Kuyakubonisa ukubana udubo elizweni solufike kusiphi isibanga. Akusekho umuntu osefu. Bayatshontsha amasotsha lawa lamapholisa lama-CIO, khonokho kukutshengisa ukuthi labo ababamba inkunzi yikuthi bona kabakho emahofisini, kodwa abakhulu babo labo kutshengisa ukuthi kukhona abakwenzayo abaseziziphilisa ngakho. Ilizwe lethu selingelokuhlanganisa, akusela umuntu ongathi hayi ngiyaphila ngemali yokusebenza engiyiholayo. So mbona ngazathi singakasoli kakhulu ubugebengu, kufuze sithi kuyini imbangela yobugebengu nokuthi sithi kuyini ama-citizens engabi esefuna, ngoba ama-law enforcing agents uyakhangela anti laba babamba inkunzi, kodwa ungakhangela kuma-roadblocks kuyadiziswa, ungakhangela amapholisa nje all over adiziswa. So mbona ngazathi khonokho other than ukuthi singathi abantu ba-corrupt, kuyisibonelo sokubana impilo elizweni isiwomile, ngoba umuntu ngambona sesenza into enjalo usekhangela ukuthi ngaze ngixotshwe kade emsebenzini kuyini engolozayo, ngoba ngabe kuthi abantu babhadala imali elesisindo ethengayo, ngabe abantu bakuqakathekisa ukuthi hayi akufuzanga ngigange ngoba ngaganga kanye ngizaxotshwa emsebenzini.
Kuyini ongakuxwayisa siyakukhefu leKhisimusi lapho esizabona kuxokozela khona njalo okulakho ukwanda izehlakalo zobugebenga obunje?
Silanda ikhefu kangako abantu abaningi bebephephela ngaphandle kwelizwe laseSouth Africa, and ilizwe leliyana selitheka lisoze li-extend ama-permit, abanye vele bebeganga khona ngale. Kutsho ukuthi vele ilizwe leli abantu bazabe bedlana nje ezitaradeni, ngoba udubo luluningi njalo abaphetheyo kabatshengisi beletha amaqhinga ukuthi bangaqeda njani udubo. So mbona ngazathi impilo yabantu beZimbabwe sokuze siyifake ezandleni zikamvela ingqamu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-ibhethu likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Ikroniko ithi kulezikolo ezedlula ikhulu esezihlaselwe kakhulu ngomkhuhlane we-COVID-19. INewsday yona ithi sokulokungahlaliseki okukhulu elizweni ngenxa yokumemetheka komkhakha we-COVID-19 omutsha we-Omicron. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani, salibonani ku Studio 7. Okhulumayo ngo Sunboy Leya, Sunboy Leya kuzuza aphunda zindazi. Liyachona kodwa. Yey, 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 sithi siphawule nathi bakithi ngalesi sikhathi. Siyezwa amahuhuhu kumbe sithi sikeka sakubona la kuma TV uPresident weZimbabwe announce ukuthi hey, umuntu ufanele quarantine abantu abasuka emazweni angaphandle mabe besiza fanele befike be quarantine lapha eZimbabwe. Hayibo, hayibo president usuchaya iceleni wa quarantine njani abantu ngalakho ukudla okunafo kokunika abantu uyeta abantu bazazibhadalela kwake kwayenziwa ngapi konoku sibonile amanye amazwe quarantine abantu kodwa kade bengajoti umuntu uyazibhadalela yonke ama expenses akhona uyazibonela. So lokho sikuqala ngeZimbabwe kodwa singamangali futhi akusimangazi ngoba siyakwazi ukuthi izano ihleli vele yona iletwetwe ihleli lovalo ibonile ukuthi mayingasayenzanga lawo maqhinga abantu ngobuningi bazayikhaya befike bebhalisele ukuvota ibisitshaya 10 mil. So yindlela yokudestroya abantu ukuthi bengayi kuvoteni ekhaya kuyabhalisele ukuvota. Hayi sithi ebantwini abantu lingasabi hambani abantu liyebhalisele ukuvota bakhithe omunye nomunye avotele iphathi ayithandayo avotele iphathi ayithandayo. Siyabona vele siyayisibona amanye amaphathi edliwa kabantu akwanje kuyevota sibili abantu abangasabi lutho abantu asambeni ngobuningi siyebhalisele ukuvota kwenze ukuthi lathi izimvo zethu zizwakale. Siyabonga.
Njani lonke izihlobo ezinhle zonke ezilalela iStudio 7 esipha indaba ezilomgqanjo labasakazi abayibo abasiphakulelayo niyaphila kodwa zihlobo oqala nje lonke nje livike bakithi corona corona shua ngoba umuntu esefile siyabe sesisolana sithi umbeni uloyiwe umbeni yini ngokudabuka kwesihlobo zethu kodwa vigeni bese sithi bakithi kulesikhathi esikhona esamakhampeni njengangithi kakhulu emadobho bakithi asibe ningabantu sonke esizwananayo omunye lephathi yakhe engasoleyo omunye kakhulu okucaphula omunye nxa efuna omunye ukuthi engene kweyakhe bekhulumisane kuhle sizwanane loba sekuphelile umsebenzi sokuvotiwe singazondani sizokusizwanana ngoba hheyi yiko lapho kuzondwana khona omunye lomunye uqakathekise yakhe ungathola ngathi yakho iqakatheke kakhulu noma utshela umuntu ngayo umtshele njengomuntu omncane ngayo okwazi ukumtshela kuhle kwenzela ukuthi ekwazi ukuthi ngichasisele into ayibonayo ungasebenzisa ugodo asebenzisa ukuthuka omunye umuntu hhayi lokhwana kakuright. Ngiyabonga umageza efumuku
Studio 7 ngiyabingelela igama umehluko waonyoni inzalo endaweni yasemakhokhomba laphana eNyamendlovu. Sakazi bengicela kakhulu ukuthi mhlawumbe male odiwe ngihamba mhlawumbe izwakale yonke indawo thina endaweni yamakhokhomba laphana asinawo umgwaqo lapha asinawo umgwaqo ngempela uyabona ikakhulu uma kuyisikhathi sezulu lisina kanjena hayi kumele sime khona lesenti yaNyamendlovu kuba imihlahlahla eguswini imoto zicinga siyakufa khona eguswini sibe sicela nje ukuthi uma uhulumende ethi ufuna ukusilethela intuthuko yokuqala endaweni ngumgwaqo ngoba into engiyaziyo ukuthi intuthuko iza ngomgwaqo ifi ungalamgwaqo endaweni onantuthuko ezayo intuthuko yokuqala ngumgwaqo uma ngingasilungisela nje umgwaqo yokugrade nje kahle esifakela ngomabrijinyana nje omabrijinyana kudlule ezidakeni laphana kuyefika emakhaya hambe kufilufaka nje amabriji nje umgwaqo nje yiyo intuthuko yokuqala yabona uma kuthiwa kuza intuthuko endaweni umgwaqo yokuqala umntuthuko iza ngomgwaqo akazi ibe indiza phezulu intuthuko iza ngomgwaqo esilungisele nje umgwaqo kolwane osebakhanga ngoba vele umgwaqo wakithi nje wenyama endlovu usuka nje wobulawayo nje hhayi yona uphelile impela kodwa uma siphuma ngale sisiye emakhaya thina hhayi kalapho-ke sokubonakale kakhulu. Bengicela nje ingcongcoza kakhulu ukuthi abahlonipheke ngoba indawo yakithi leyana eyindawo elabahlonipheke abaningi kakhulu laphana sibancenga ukuthi abahlonipheke labo kuncane nje besizame nje ngomgwaqo imgwaqo nje yazi ezinye izinto siyazibona kodwa umgwaqo ngiyo oletha intuthuko endaweni yonke umhlaba ngaphandle ngomgwaqo intuthu wayifika endaweni. Siyacela bahlonipheki baningi kakhulu ngemvula iqamba amagama indawo yakithi le inothi abahlonipheki bahlonipheki akele ibukele kubone sikubonayo. Siyacela kakhulu ukuthi lisuzele umgwaqo ikakhulu ithina ngingikhulumela indawo yakithi yasemakhokhomba siyadinga umgwaqo lapha eNyamendlovu konke kusehla uze kuyafika khona le emagwadini usungisele lolwana umgwaqo uze intuthu konyana uncane ngoba intuthu iza ngomgwaqo ayikho intuthu yakuyiphapha phezulu. Ngiyabonga msakazi sengathi le odinga fundo
Linda linjani linjani basakazi basakazi be studio 7 hey sizokudana kakhulu 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 ngemfaka baba uDewa Mavinga hayi sisithi tu umdeni wakwa Mavinga sizobuhlungu kakhulu kakhulu iqiniso lihle lokhu kusishaye sibili kusithaye ngaphakathi kusithintile amangamabi very sorry uchinkala kathi esikhala hayi sikhulu kakhulu esingakwaziyo lokuthi sizavalwa ngubani lo baba inhliziyo zebuhlungu shuwa zebuhlungu ngiyabonga abasana bahle
abalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kufe amasosha e-United Nations ayisikhombisa alondoloza ukuthula kwele mali ngemva kokuba imota yawo inyathele ibhomba. Umsakazo munye uthi ele Uganda selisole iMelika ngokwethesa umkhokheli walo wamabutho uMajor General Abel Kandiho izijeziso phezu kwamacala awetheswayo awokwephula amalungelo kaZulu. Sizigqibe ngezemidlalo. Inhlanganiso elawula ezenguqu ku-Premier Soccer League isidlulisele phambili eminye imidlalo ebimele idlalwe kule viki ngemva kokuhlaselwa kwabadlali yi-COVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Umbiko okutshwe inhlanganiso ye-Premier Soccer League namhla emini uveza ukuba sekuzadlalwa imidlalo emine kuphela phakathi kwemidlalo eyithebamu nomunye obekumele idlalwe kule viki. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuba amaqembu amaningi alabadlali kanye lenkokheli yabalomkhuhlane we-COVID-19 okokuthi abengeka yenelise ukudlala. Umdlalo obekumele udlalwe phakathi kweqembu le-Harare City kanye le-Leyada udluliselwe phambili njalo nxa konke kuhambe kuhle usuzadlalwa ngensonto. Ngomgqibelo obekumele kube nemidlalo emihlanu kodwa emithathu yakhona isiyedluliselwe phambili ngoba kulabadlali kanye lenkokheli zamaqembu abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Imidlalo obekumele idlalwe ngomgqibelo oyedluliselwe phambili ngebalisa obekumele ube phakathi kweqembu le-ZPC Caribale le-Triangle obekumele ube phakathi kweqembu le-Black Rhinos le-Cape United kanye lobukade umele dlalwe phakathi kweqembu lewawa kanye lelebulawayo City. Lokhu kutsho ukuba ngomgqibelo sokuzadlalwa imidlalo emibili kuphela njalo leyo ngebalisa oza kuba phakathi kweqembu linkezi Platinum Stars kanye lele-Herentals enkundleni ye-Powerpup kanye loza kuba phakathi kweqembu le-Chicken Inn lele-10X enkundleni ye-Luveve. Ngesonto iqembu lebulawayo Chiefs lizadlala lele-FC Platinum naseluveve kuCity ele-Harare City lele-Yadaza ngqingilana enkundleni ye-National Sports Stadium. Imidlalo ebihlelwe ukuba idlalwe ngesonto phambilini kok kutshwa kombiko wanamhla ngebalisa obekumele ube phakathi kweqembu leManyika Diamonds kanye lele-Highlanders kanye lobekumele ube phakathi kweqembu le-Dynamos kanye lele-Cranbourne Bullets. Umthetho wenhlanganiso ye-Premier Soccer League uthi iqembu elizatholakala uba labadlali abedlula isikhombisa abalomkhuhlane we-COVID-19 liyamiswa ukudlala. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanjini.
Nansi ebezihamba phambili. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kwatholakala abazinkulungwane phose ezinhlanu 4996 belo mkhuhlane lo. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uqhuba umhlangano wokukhulumisana lenkokheli zamazwe omhlaba ezedlula ikhulu bexoxisana ngombuso okhululekileyo. Kodwa umongameli Mnangagwa kasoze aphatheke ngoba kanxuswanga. ivaliwe eminye imidlalo yenguqu ngemva kokuhlaselwa kwabadlali COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.